sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 28 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungame linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa ke ubugqame ngokuboniseyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ngasonke ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni umuntu othiwa khona umkhokheli welizwe.
Uzolo ukhuluma phezu kwamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi abantu bengaboqakathekisa kakhulu into zokuloya nxa bethe bagula.
Bakwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade usenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwa bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakeleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHebron.
Kufe umuntu oyedwa kwalimali abambalwa kusehlakalo sokudubula oweZimbabwe eHebron Theatre eJohannesburg. Abekugcwele khona abeZimbabwe egigini lomculo werumba.
Izibhedlela lamaklinikhi amaningi emhlubulweni waseMandebeleni aselenyanga ezedlula eziyisithupha engatholi imithi lamaphilisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu sesole amazwi kamongameli Robert Mugabe okuthi umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa angabophanga athi yena uloyiwe lapho aze agule eseGwanda kumaviki amabili adluleyo. Umgabe khuluma emngcwabeni wamaqhawe esizwe awe National Heroes Acre lapho kade kungcwatshwa amaqhawe amabili unkosikazi Maud Muzenda lomnumzana George Rutanire. Umnangagwa owelatshwayo kwele South Africa ngemva kokuqala ukugula eseGwanda ubengekho emngcwabeni lapho umongameli Mugabe athe kubangelwe ukuthi umnangagwa kakaqini njengoba elokhu eselatshwa. Umgabe ubikwa iqale wathi umnangagwa wagula ngoba wadla ukudla okulethefu kodwa waphinda wathi abantu bengabothi waloywa. Uthe abantu baphongu ethesa abanye icala lobuthakathi bengelabufakazi esithi laye uqobo lwakhe uyake etheswe icala lokuloya. Wabuza isithi kanti vele yena wabulala abantu abangaki. Okumangalisa abanye ukuthi uphinde wathi akulabuthakathi obukhona esithi ukwethesa abanye ubuthakathi yibula nje kuphela ngoba usiko lwethu lungakuvumi lokhu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umuntu omdala ulamazwi. Amazwi akhe bemahle bekhuluma indlela zakhe yena abona ngazo akhulele kuzo akungangenele kuzo ipolitiki. Kodwa-ke ubugqame ngokubonileyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ngasonke ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni umuntu othiwa khona umkhokheli welizwe. Inkulumo zakhe sibili leziyana kasizo nkulumo ezomuntu okuthiwa khona ukhokhelela ilizwe ngokwakuqala. Okwesibili i-age group yakhe na iminyaka yakhe njengokhulu kumbe whatever one might call esayizinayo iyo yenelana kasokhulu kuphela kukhulu okudlule ngale phambili ekhuluma into enjengayona leyo waphasizwe sithi ufundisani ebantwini ngomuntu obekhulume nje kuhle ekhuluma ngokuthi awuzwane ufile uzwane ufile ekhuluma ngehistory yalabo abantu abayi-2 laba kodwa yini-general talk esizweni abantu akula nto abayifundileyo bafunde kuphela ukuthi khona kubantu bene behlale bexabana kuphela.
Yamnumzana abanye besithi bona bakhangelele ukuthi uza kuthini ngonkosikazi wakhe lo oyetheswa icala lokuchaya untombazana eSouth Africa kodwa akazange ngitsho akhulume ngakho.
Bengikhangelele ukuthi uza kutsho lokho exolisa esizweni njengoba sesizithuba lokuthi khona abantu bonke balaphana bade abakhalayo nabantu abangasiwo bephathi yakhe lezanu abantu bengathi belanda kakhulu kakhulu laphana umama lokuthiwa khona ngumawuti uMrs. Mvenda abantu abaningi bahambile nalwana ngokubomazi ngento zamachechi lezo zeRoma landani nsophoti so kade ngikhangelele ukuthi uzazuza ithuba lokukhuluma ngaye exolisa ukuthi khona umama lwana uthethe ipassport yelizwe i-property yelizwe wasesiya kukona esilwa esiyachaya ehlukuluza abantwana belinye ilizwe next door akuvunyelwa lokhana ukuthi khona kutholakala kwinto enjalo kusiya ngokuya nga uyaxolisa.
Hello-ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngehlazo elenziwe ngomunye wazo ongene eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo lapho obekugcwele abantu egigini lomculo werumba. Wafafaza ngenhlamvu zombhobho kwafa isizalwane seZimbabwe esisodwa njalo kwalimala abantu abayisikhombisa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Kube isenzo esihlasimulisa umzimba kulabo abebese Hillbrow Theatre ngesikhathi kusenzakala linhlekelele kusanda kujaya ihola lakuqala ngensonto ekuseni. Kubikwa ngalesi sikhathi iHillbrow Theatre ibisigcwele phamu abeZimbabwe abebejabulela kakhulu umculo werumba obuqhunswa ngabaculi abajiyeneyo. Kungalinde muntu owesilisa obebukele kubikwa eqele esidulini sabaculi wamemezela ukuthi uzalivala igigi nxa umakhalekhukhwini wakhe osetshontshiwe engabonakalanga. Le yinto ecasule ixuku ebelibukele laklabalala lisithi akasuke phambili. Ngokuphazima kweso owesilisalo ukhiphe uvolovolo wafafaza ixuku leli ngenhlamvu okomlimi ehaza amabele. Ngemva kwalokho wehle egijima esidulwini eqhubeka ehasa inhlamvu indawo yonke waze waphuma emnyango wabaleka. Kuthe sephumile ixuku labantu seliphuma liminyezelana emnyango kwatholakala ukuthi oyedwa udutshulwe wahle wafa kwathi abafika isikhombisa balimala. Abalimeleyo bathwalelwa esibhedlela kanti izihlobo bezingakalethuli igama likamuye. Iningi lababone lokhu kusenzakala basethukile kokuthi bayesaba kulandisa lolu daba. Umchasiseli kwazakwaza omunye wabaqoqa amagigi abaculi ukuthi bathukuthele kakhulu ngalesi senzo.
Lento isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba iyasethusa. Angazi ukuthi ngakubeka kanjani kunzima lokho kusehleleyo mfowethu. Kuzoba nzima ukuthi siye phambili mangabe udlame luqhubeka lungena kanje emculweni lungena kuze kufike esimeni sokuthi umuntu adubule umuntu. Sizizwa singaphephanga kakhulu.
Le nto kuthelo egcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena.
Okokuqala sithanda ukudlulisa okudabuka kwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade kusenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakeleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHillbrow.
Umchasiseli uthi lesi senzo sizabangela ukuthi abalandeli bangaphindi futhi baze emagigini abacula ababathandayo. Ngakho asivezwe emphakathini lesi sigangi.
Singamfihlini kungabi nomuntu omcashisayo. Athathwe lo muntu alethwe azakale umhlaba wonke ukuthi wuye. Ongabi futhi enazo isithombe sakhe asisabalaliswe sibonakale aziwe wonke umuntu ombonayo emgwaqweni abe kwathi nangu lo muntu owenze le nhlekelele yaseHillbrow Theatre. Sibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekeka.
Umnumzana Wabena uthi abantu bangavumi ukwenqatshelwa izigangi ekusekeleni abaculi kodwa bazibike emapholiseni zonke lezigangi ezidala amacala kule South Africa ziyebolela ejele.
wonke umuntu oyisigangi kumele abotshwe avalelwe ngoba akumelanga sivikele futhi abantu abagangayo mhlawumbe iphutha esilenzayo kumbe sihlala silenza ukuthi siyabaza abantu abayisigangi siyabazi abantu ababa lemali kodwa bengasebenzi sikodwa sibabona bethenga utshwala sibabona bethenga ukudla bebhadala irent sikutshaya indiba khona lokho
usenjalo bese kulembiko ethi lesi sigangi sesibanjiwe ngamanye amapolisa abevele sidinga ngelinye icala elihlukene lokubulala lokhu akwenzileyo osekusele e-Hillbrow Theatre ligazi imbobo zenhlamvu amaphetshana amagabha abona munede lezitulo eziveza usizi lokwenzakeleyo Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo
Inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende weZimbabwe elokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku loba nje linqomeka lizalimaza ihambo zabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya nxa lingaphumelela. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi sasifikile isikhathi sokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku kulinyathela lokuvikela ingozi zomgwaqo esezakala buthuthumu ngalezi nsuku. Wethule umbiko uhulumende uthi seqalisile isibanga sakuqala sokuthatha amanyathelo okuvimba ukuhamba kwamabhasi nxa sokumnyama phakathi kwehola lesishiyagalolunye ntambama kanye lelesihlanu ekuseni i-9 p.m. kusiya ngo-5 a.m. Abantu abaningi balahlekelwa imiphefumulo engozini eziningi-ningi zomgwaqo ezigoqela amabhasi athwala abakumabhizimusi lokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe besiyathengisa eZimbabwe. Noma kulinyathela elincomekayo, abamabhasi bakhala ngokuthi lokhu kulakho ukubona isikhambi esisebenzisa ezinye indlela zokuhamba. Omunye osebenza emabhasini ahamba phakathi kweHaveron kanye leHarare, umnumzana Trinos Ndlovu uthi izihambi zingagcina zisebenzisa imoto ezincane ngoba amabhasi engabaphuzisa uma ehamba emini kuphela.
Siyavuma sile ukuthi this decision ithethwe yi-government iyinye ukuthi protect abantu kodwa sibona ukuthi most of these hambi zethu zilakho usibalekela manxa sesihamba emini kuphela ngoba imango esihambayo imide yikho besisuka ebusuku sikhangele njalo ukuthi seke umngcelo sezinto esikhathi so this decision at the end of the day ingagcina isi-affecta kakhulu njengama-operators amabhasi.
Kukanti omunye ovame ukusebenzisa amabhasi ehamba ebusuku uthi kade wona iqondile noma nje besesaba ingozi ngoba besenelisa ukufika eHaveron bethenge impahla njalo bebuyele ntambama.
Indaba yokuthi amabhasi ahambe emini kithe sithenga sithengisa kungani banzima mbijana ngoba besifika ekuseni lapha eHaveron uthengeke izimpahla zakho uthi ntambama ukuyugade futhi la mabhasi obusuku buyele ekhaya manje nxa sekunje sosuthi silale lapha thina imali yokulala iyo singelayo kutsho ukuthi sokuzaba nzima kithi.
Inhlanganiso emela bakumabhizimusi yokuthenga njalo bethengisa impahla abayithenga phandle kwelizwe ngonhlangula lonyaka yacela uhulumende ukuthi amise amabhasi ukuthi engahambi ebusuku. Ngempela viki umqondisi wenhlanganiso ye-Civil Protection Unit uNomzana Nathan Moyo uthi udaba lolu selungaphansi kwabaphathintambo kuhulumende kulinyathela lokuvikela uzulu kungozi esezivamile. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 eHaveron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba weSupreme Court wakwele Kenya usuqalile ukulalela imibono yamabandla aphikisayo akhwezwe udaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho olwenziwe emhlaka 8 yona le inyanga kaNcwabakazi lapho umongameli Uhuru Kenyatta webandla elibusayo enqobe umnumzana Raila Odinga ngamavoti edlula isigidi.
Idolobho le-Houston esigabeni se-Texas khonapha eMelika liqhubeka libhekane lengozi yokuna kwezulu lesikhukhula elilethwe isavunguzane se-Hurricane Harvey ngempelasonto. Kubi kwaso kuhlengwe inkulungwane ezimbili zezakhamizi zaleli dolobho kodwa kusaselabanengi abaloke befuna uncedo.
Umntana muya
kula
kula kandoma
izibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni waseMandebeleni aselenyanga ezedlula isithupha engatholi imithi lamaphilisi okwelapha okwenza izigulane ezivele zihamba imango emide zihlolwe kuphela zibuyele emakhaya zingatholanga imithi. Lokhu sekudale olunye njalo uhlupho lokuthi izigulane azisazidubi ngokuyadinga usizo lwezempilakahle. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela lamakilinika abhekane lalolu dubo zigoqela eCholocho, eLupane, leMadlambuzi lezinye. Izisebenzi zempilakahle zigcizelele lokho kodwa zala ukuphuma zikhuluma ngoba zingenamvumo yokukhuluma lentatheli izindaba ngokusebenza kwezibhedlela. Isakhamuzi sakoMadlambuzi unkosikazi Selu Sibanda oleminyaka eyi-76 uthi bengaze baye ekilinika baphiwa iPanadol kungakhathalekile ukuba umuntu uphethwe yini.
Lokhu sihlupheka sikhona sinatha manje idoti ngaba siyagula ngapha siyezani asila ncedo hayi amaphilisi lapha okuthi kayekho ngawo ugula kumbe ugulani uphiwa yena le panodo kumbe ugula inyawo kumbe ugula ikhanda kumbe ugulani iphanodo kuphela.
Umnumzana Mgwazo Dube osuka emkhomeni eMpimbila ohambe amakhilomitha ayisithupha uthi bathembe ikilinika yeMadlambuzi ehlala ingela maphilisi ethi labanye omongikazi abalathando lezigulane.
Mina uMgwazi Dube ngisuke emkhomeni eMpimbila more than 6 kilometers. Asila sibhedlela esinye khonapho ayi uyatufika uze uthiwa kula maphilisi hayi bayancenganqenga. Kodwa ngenye imini yafika uthola kulomunye kushayinisa abafanani. Omunye ashayina sibila kulabhule ngaphandle kwalo emfika ngithi mfazi wami. Abaye bayakulabhula sibila kukhohlwa kuhambe ayenathi ti yakhe wena uloku unyeleme khonapho abaye bayazi befele ebhentshini kona.
Unkosikazi Angela Nkiwane weChongogwe uthe basebenzisa ikilinika yeJetsholo isibhedlela yeSt Luke's okungumango.
Sisebenzisa ikilinika yeJetsholo ukhathana vele but isibhedlela yeSt Luke's kunanzelele usuke ecrossini usiya eSt Luke's umango omkhulu vele ngoba sibhadala $4 suka kithi koRobert siya eSt Luke's $4 besicela ukuthi singancediswa siyenzele isibhedlela.
Unkosikazi Soneni Mpofu owemzula 3 eLupane uthe bahamba imango emide besiya esibhedlela esisemzula 21.
Nxa sisuka ekhaya sisuka ngo-4 sihamba ngenyawo kungala transport yokuhamba. So yilo uhlupho esihlangana lalo kakhulu ngoba nxa sisuka khonapho futhi kwesinye isikhathi uyabuya sekusebusuku. Engxenye khonapho uyabe uwedwa ungalamunye umuntu ohamba laye. Usuhlangana lohlupho lokuthi nxa kulomuntu ogulayo kube nzima ukuthi umthwale ngoba uyabungela nqola ukuba umthwale ngakho ngokuthi uyamthwala ngani ngoba yiso isibhedlela esithembile esisebenzisayo. So kuthi lapho esihlangana khona lobunzima obukhulu kakhulu yi-22 emzola le nxa susiya le eweni yegandanda.
Unkosikazi Thari Rosiziba wemzola e-K2 uthi umuntu ulakho ukugula aze aphose afe ngobude bomango bokufinyelela ekilinika.
Sihlala khonapha uK2 uhlupho esilalo lapha ngolesibhedlela noma umuntu angagula khona uyaphosa afe lokuthi lapho ehlezi khona sisuka sisiya ku-22 siyasuka lapha ngama-4 siyafika ngama-9 siphinde futhi kuphenduka kwethu futhi khona ngale sibhedlela sizosifika lapha kwesikhathi ngama-10 kwesikhathi inqola isendleleni kwafora umntwana ogulayo. Iluhlupho lwethu thina khonapha K2 emzura khona iluhlupho esilalo sicela isibhedlela sincedise lapha lesi esilapha ku-4 kanti sicela ukuthi sithumelele yiso seduze lathi.
Unkosikazi Ntombi yolwandle Ngono uthi isibhedlela abasithembileyo sikude okucina kudala ingozi ngoba umuntu eseswele umuthi kukanti ubengaphila.
Izibhedlela zalapha zikhatshana, zikhatshana lemizi yethu. Isibhedlela esisithembileyo ukuthi ngani siseduze
yiso futhi esikhatshana esikade kanzima okokuthi nxa singagulelwa ngumuntu khona kumele kusenzakala ingozi silokhe sizame ukuhlanganisa i-transport enjengamadoti lezinqola ukuthi siyefika khona ezibhedlela kukhatshana. Kwesinye isikhathi sithole ukuthi yena umuntu abevula umuthi azabewufuna engxe kuzayenzakala ukuthi angawutholi kugcine kusenzeka ingozi umuntu kade kumelekile. Ekugcine umuntu usesenzela ingozi kade kumelekile nxa ukuthi isibhedlela sikhatshana okunye sizaswele ngenye imithoyeyokuyekayo ukuthi
iningi lezibhedlela azilamota zokuthwala izigulane noma zikhona zifile. Kuthi lenani labongi abasebenza ezibhedlela lemakilinika liyasilela. Iningi lezibhedlela alilamithi. Kuthi abalomkhuhlane wetshukela ne-BP iningi labo bayazithengela. Abalezilonda bathwele nzima akulamithi. Kunye nabalinywa zinyoka bayafa ngoba kungena mithi yokubelapha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngimunompumelelo moyo.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isixwayise ugatsha olubona ngezemfundo yaphansi ukuthi lumise ukusetshenziswa kogwalo lwabafundi baka grade 1 olulezipele zesiNdebele ezingaqondanga. Ugwalo olutsha lolu olulesihloko esithi Step in Environmental Science Grade 1 Learners Book solucunule kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele abathi kumele lukhitshwe ezikolo. Izipele ezilotshwe kubi kwesinye isahluko esikhangela ngezinto zomzimba ngolimi lwesikhiwa olwesiNdebele lolwesishona zigoqela esithi indlebe sona esilotshwe kanje INDLEVE. Isipele lesi sithathelwe kulimi lwesishona lona olusebenzisa uV endaweni kaB. Isipele sesiNdebele esiqondileyo yilesi INDLEBE indlebe. Kwelinye njalo iphutha ugwalo lolu luthi ikhanda elilodwa ngamakhanda. Sixoxe lomkhokheli wezimtha umnumzana Richard Gundane yena othi ugwalo lolu kumele lukhitshwe esikolo ngoba luseyisa njalo lubulala ulimi lwesiNdebele.
Nxa sizafundisa isiNdebele, isiNdebele samkhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthi so kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abaningi khathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha. Sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha. Kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osokwanisa ukubhala ibhuku. Vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni language yesiNdebele injani. So kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusecirculation, akhitshwe kuma-bookshop ngoba azaphambanisa abantwana. Kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi uhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani. Lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana. Nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesiNdebele, sikhuluma ngesishona ama-languages ethu angu-16 lama-sign language. Kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine, i-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe. Hayikhona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisiso ngoba sesiyekela abantwana befunda amabhuku angasiwo. Lokho vele thina njengababalisi asikukhuthazi, vele kasikufuni.
Nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane kalibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa, lizivale, libone ukuthi zilotshe kakuhle andubana zidindwe?
ababalisi labo bayakhuthazwa ukuthi babhale bona nxa kubhalwa ingwalo kakuvalelwa muntu ukuthi nxa ungumbalisi kawubhali kumbeni njani hayi uyabhala phela kube sokubhasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku leli olibhaleyo umqoqo sibili ukuthi yikho obhala ngakho so kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesi yisindebele esiphezulu esisifunayo.
Umnumzana Richard Gundane ngomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimta.
Akwezemidlalo lamhlanje seliphenduke laba ngumthatshuzwa iqembu leHighlanders lona eselinqotshwe emidlalweni emithathu ilandelana. Okunenga sikuzweni kuntathile izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libhaxakulwe nge-3 kanyali iqembu leNgezi Platinum ngomgqibelo. Okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lenelise ukuthola imiklomelo yisikhombisa kuphela kwimidlalo yisikhombisa eliyidlale ngenyanga kaNtulikazi layo nale kaNcwabakazi. Yimpumela yemidlalo yangempela viki itshiye iqembu leHighlanders litshiywa ngemiklomelo elitshumi lesithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane eleChicken Inn lona elinqobele wangenye 1 kanyanga ngomgqibelo njalo. Emdlalweni olandelwe yilo wangomgqibelo iqembu leHighlanders litshaye ngelecholocho njalo kulabalandeli abazwakale sebehlabela ingoma bevalelisa umqeqetshi u-Errol Akby oyisizalo neselizwe leHolland besithi useyehlulekile. Iqembu leHighlanders likhangelele ukuba lidlale lingekhaya leChapungu emdlalweni walo olandelayo njalo kulokhu esabela ukuba nxa kungasalihambelanga kuhle enkundleni abalandeli labo bengavuka eseganga ekhuluma mayelana lokungadlali kuhle kulezi nsuku. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthe bayazizwa izikhalazo zabalandeli.
The Highlanders administration understands the pain that fans go through.
Njengenkokheli yeqembu leHighlanders siyabazi ubuhlungu obuziwa ngabalandeli beqembu nxa iqembu lingaqhubi kuhle njalo siyabathembisa ukuba lesi simo kasisitshayi indiva. Kuyatholakala ebholeni ukuba iqembu liqhube gadalala kodwa siyakhuthaza abaqeqetshi kanye labadlali ukuba besebenze kanzima ukuze baqale ukunqoba njalo ngoba kuqakathekile kumuli yeHighlanders.
Engalanini imiklomelo iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa lile miklomelo engamashumi amathathu lambili. Ikanti iqembu leChicken Inn yile lihlezi phezulu ngemva kweviki yamashumi amabili lantathu lile miklomelo engamashumi amane lathoba minambili njalo litshiya lihlezi endaweni yesibili yelengeze Platinum Stars ngemiklomelo emibili. Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu ngemva kokuba linqobele yada ngetukanya njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesine njalo elitshayele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane iqembu letsholotsho linqobe kwesibili kwimidlalo yalonyaka lapho litshayele Shapani Mine nge-2-1 okutsho ukuba selile miklomelo elitshumi lanhlanu kodwa kusamele libophe ziqine ngoba lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuthi iqembu elihlezi phezu kwalo elewange lile miklomelo engamashumi amabili. Iqembu leBantu Rovers lona elitshaywe nge-3-1 ngeleHowmine ngesonto yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo elitshumi lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokuvimba ukuhamba kwamabhasi ebusuku njengendlela yokwenqabela ingozi zomgwaqo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 silitshayele ucingo lingenelani kuhlelo.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
UZulu usola amazwi kaMongameli Robert Mugabe awethule emathuneni eHeroes Acre izolo.
Kufe umuntu oyedwa kwalimala abambalwa kusehlakalo sesizalwane seZimbabwe esidubule umpopo eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo.
Selugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.